Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ivuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazi we Studio 7 namhla ngolwesihlanu mhla zilitshumi lasithupha kuNcwabakazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela emigoqweni kwamalunga ebandla le-MTC.
Siyakhuthaza amaZimbabwe kakhulu laba baseHarare ukuthini bangene ngobuningi babo emgwaqweni yaseHarare. Siyahlangana ekuseni.
Ibandla le-ZANU-PF lithi akuncedi ukuthi abantu batshengisele emigoqweni.
Angiboni mina uncedo lwakhona, ngokuthi into esesizibonile ngaphambilini ukuthi abantu bangangena ezitaradeni bekhuluma ngezinto abafuna ukukhuluma ngazo, kugcina sekuba lo dlame.
Kulabanye abantu abathi bakusekela ukutshengisela emgwaqweni.
Bethi lowo msebenzi abawenzayo emarch, imarch ayiqhubekele phambili, ngiyayisekela kakhulu ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone lilunga lesiya phambili, nathi sisuke emazweni nathi sihlala ekhaya.
Bakhala okumangalisa abantu ngokubotshwa kwenduna uNhlanhla Yamangwe Khayisanti Weni.
Ayisomthetho kuphela osetshenziswayo enduneni uKhayisa. Zikhona ezinye izigugumadevu upolitics ezizona ezilwa laye uKhayisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa akule Zimbabwe athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela okumele kube khona kwenziwe eHarare ngamalunga ebandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi lokhu kwethulwe yisikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi, onike umnumzana Amos Chibaya we-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa isinqumo lesi izolokusihlwa. Unyathi uthi isinqumo lesi sitsho ukuthi abantu bazatshengisela emagoqweni bazabe besephula imithetho. Kusetshenziswe esinye isiqa somthetho we-Public Order and Security Act kumbe iphosa ukuthi kuvinjwe ukutshengisela kwamalunga ebandla le-MDC labanye abantu abakhonana ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Unyathi uthi amapolisa akhangelelwe ukuthi aza kuba manengi eHarare lapho bazabe bemisa khona abantu behlolisisa ukuthi bajongeni. Kodwa-ke ibandla le-MDC lithi kaluzwanga umbiko lo owethulwe ngamapolisa. Umnumzana Charlton Wende unobhala jikelele webandla leli uthi kabazihluphi ngalokhu okwethulwe nguNyathi. Isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Molokele uthi bazaqhubekela phambili ngokutshengisela emgoqweni.
Siyakhuthaza amaZimbabwe kakhulu laba baseHarare ukuthini bangene ngobuningi babo emgwaqweni yaseHarare. Siyahlangana ekuseni ngo-9 Africa Unity Square. Imatshi izenzakala ekuqaleni ka-10, siyabe sindawonye kuze kufike emini ngama-4. Inkosi Vuma.
Umolokele uthi kunengi okuhlupha abantu eZimbabwe, asebebona ukuthi kungcono bangene emgwaqweni bavezele uhulumende abakugcine ezifubeni zabo.
Ma sitshengisela, siyabe sitshengisa ukungamukeli umumo wesizwe esilayo namuhla. Uhulumende silayo ukuthi kayenze kuhle umsebenzi. Siyabe sifisa ukuthi abantu beZimbabwe batshengise izikhalazo zonke abalazo. Sifisa njalo ukuthini siqalise umsebenzi wokuthi nje amaZimbabwe sihlale phansi ndawonye, sihlubungele ikusasa yethu sindawonye.
Uphinde wathi nxa besuka eHarare baza kuya kwamanye amadolobho akuqela eleBulawayo lapho uZulu azatshengisela khona ekhonona ngesimo esibi somnotho.
Umsebenzi wokulungiselela ukutshengisela kwethu kwamanye amadolobho waqala kudala. KoBulawayo kuyatshengiselwa ngoMvulo, eGweru ngolwesibili, eMasingo ngolwesithathu, eMtare ngolwesine. Amalungiselelo aqhubeka kakuhle.
Kodwa-ke umnumzana Obed Mpofu obona ngenhlelo zonke kubandla le-ZANU-PF uthi akusizi lutho ukutshengisela emgwaqweni.
Angiboni mina uncedo lwakhona, ngokuthi into esesizibonile ngaphambilini ukuthi abantu bangangena ezitaradeni bekhuluma ngezinto abafuna ukukhuluma ngazo, kugcina sekusiba lo dlame, and udlame lolo abantu abaluthandi. uyakazi ukuthi kwenzakalani kobulawayo ngu-August laphana. Abantu bathiselwe izitolo, abantu babhidlezelile ukuze loku impilo yabo yonke. Akuncedi lokhana abantu abakhulumisani. Mina mbona nto kungcono ukuthi kukhulunyiswayo. Ngokuthi ukuthi sihlale sithi khona siqalise ukungena sidilize izinto zabantu laba abazama imizamo yabo ngendlela esijeneyo akwakhi ilizwe lokhana vele lani ilizwe bale lingahlala lila bantu abahlala bexokozela. Kumele sikhulumisaneni nxa kulo hlupho njengabantu banye abantu besizwe sinye abantu beZimbabwe bangaba abantu abafundileyo bangabantu futhi abaziyo ukuthi udlame kalwakhi luyadilize. So mina kuthiwa ngami ngabe abantu bakhulumisana. And the president said, We are not going to be able to do this.
Wathi nanga kono kombono.
No, ni politics abantu. Yabantu ngabe ze khulunto ze politics ba kambelana manga akwenzile ukubona bathole into abafuna ukuyenza. Endudlame lolu kasoze luhluphe kuphela lasoze luhluphe kuphela abantu abathunyiweyo. Kodwa bona abanikazi bakhona bathi sihlalele mahoteleni benatha amakofi bekhayela ama TV. Kodwa abantu abazakuthwala nzima ngabantu vela abaphakathi kobunzima. So kuba ngcono nje ukuthi abantu bazihlalele benze imisebenzi yabo le abayenzayo, sihlaleni phansi sibonisana amacebo esingakhi ngayo isizwe sethu. Akula into yokuhlukuluzana, into yokulwa yokudemonstrata kayathi lizwe. Azake mbone ilizwe lakhe layidemonstration.
Uhulumende kuwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe laye wavimba amalunga ebandla le-MDC ukuthi atshengisele eHarare lapho uZulu ayekhala khona ngokungaguqulwa kwendlela okwenziwa ngayo ukhetho lokunye okumbalwa.
Siphinde saxoxa labantu abambalwa ngokutshengisela emigoqweni okufiswa libandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa.
Umnumzana Paul Ndlovu uthi uyakusekela lokhu.
Ukutshengisela lokhu okuzenziwa ngiyakusekela through isimo esikhona elizweni ukuthi mhlawumbe abantu bazwakalise ukukhala kwabo because the way ukuthi abantu bazwakalise ukungajabuli njalo yindlela abantu abangakhala ngayo kugovernment.
Omunye njalo okusekelayo umnumzana Aldolf Shaba.
Mina ngiyasupporta le march makabayenze ngenye indlela yokuhambisa imessage yokuthi izwi igovernment kamnangagwa noma igovernment engalaleliyo nje kodwa indlela akhulume ngakhona kukhanya kukhona okubethusayo.
Abantu abanjengomnumzana Hloniphani bathi ukutshengisela emigwaqweni yikho okuzakwenza ukuthi uhulumende kamnangagwa alalele uZulu.
Ngithi lowo msebenzi abawenzayo emarch imarch ayiqhubekele phambili ngiyayisekela kakhulu ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone lilunga lesiyaphambili nathi sisuke emazweni nathi sihlale ekhaya. Kusho ukuthi uhulumeni kababumnangagwa kusho ukuthi yikho lokho ozozwa ngakho ukuthi abantu batoyitoye umhlaba wonke ubabheke ukuthi ubayenza kanjani kumbe bazawubashaya abantu kumbe bazoyenza kanjani. Kodwa lowo mzabalazo mina ngiyawusekela ngithi phambili ngawo.
Kodwa umnumzana Stanley Ncube uthi okuza kwenziwa libandla le-MDC akusoze kuguqule lutho kwele Zimbabwe.
Mina into engayitsho ngendaba yelokhuzeni ye-MDC le abafuna ukwenza lokhu nge-Friday akusakuncedi lutho. Bazakwenza nje but angeke kuncede lutho because izanu vele ayikaze izwe lutho ngitsho lutho abazokuthola nje kududulwa kuphela. So kusiya ngami nje ngayo into abangayiyeka nje noma ilungelo likhona ukuthi kumele abantu betshengisele kodwa angeke kusebenze lokho because izanu vele ngokhanda chisa ngongqondo ngqondo angeke bezwe lutho vele. So nje bazoyenza okusala abazoshaywa ngoba nanku babathembisa bathi vele bayenzelani waye betoyitoya but lilungelo labo abantu bana betoyitoya but babuza ukuthi waye betoyitoya for what. Bona yini kona lapho umuntu omele uyenze kona lapho ukuthi uyeke kuphela because lokhetho kuyafana vele bayobatshontsha lanxa betoyitwa ngeke bekutshintshe lutho. So kuyeka nje kungcono nje sikhule lokhula nje kanjalo because hayi izanu aso bantu abaunderstand abantu laba vele aso bantu bokubusa vele banomoya omubi kubona bethatha ilungelo labo lomuntu ukuthi nxa etoyitoya kuthiwe engatoyitoya. khonapho kulilungelo lakhe yini nale ngcono kuyeka uphela ngabayeka uphela than ukuthi bebulawa because next time kuzovuka sothiwa kubulewa abanye kudujulwa abantu ngoba kubusa amasosha laphana kubusa i-president lo president wangkhona vela so president wajonte so nje umbuso wamasosha nje okhona bayeke lokho
akwaziwa ukuthi kuzakwenzakalani emigoqweni erare lamuhla abadala bathi sizayicela isivuthiwe
omanje ke sikhangele okulothwe ngamaphephandaba lemisakazo mayelana lokwenzakala kwele Zimbabwe. Umnumzana Nick Mangwana unobhala omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngezemibiko uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlolisisa ukuthunjwa kwabantu abacatshangelwa ukuthi badlelana lebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UMangwana uthi kukhanya engani abanye okuthiwa bathunjwa ngabantu abalakho ukuthi baxabana lalabo abakubandla le-MDC. UGerald Mlotshwa, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission, uselobele iFIFA incwadi yesithi kumele kuxotshwe bonke abakhokheli beziFA abagoqela umongameli wayo uFelton Kamambo. Kusanda kuxotshwa umsebenzi abadlali labaqeqeshi bonke abakuqembu lama-Warriors eladlala okuyangisayo kunhlezo ye-Africa Cup of Nations kwelakibhite. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba ambalwa. Omanje-ke soke isikhathi senu ukuthi sizwe ukuthi likhuluma ngani namhlanje. Ake sizwe-ke khonokho lisithumele kuWhatsApp.
Igama nguQhubekani Ndlovu, ngihlala eSt Luke's Hospital eLupane. Ya, mina nginjenje lami vele ngiyakusupporta ukuthi ubona i-demonstration yenge-Friday yenzakale ngoba hayi sithwele nzima. Sifana labantu vele abafileyo vele. So ukuthi siye sabe ukudemonstrator vele akuyenzi ngoba akumnandi elizweni lethu okwenzakalayo. Into zonke ziphambi kokukhwela anytime. Ikathesi sizothatha ifuel futhi sikhwelile. So hayi vele inkulu kunzima kakhulu kakhulu. So vele ukuthi singesabe ukudemonstrator siyesabe kufanele sidemonstrate. Ngoba la masotha la kuyafanana vele la akuvuma ukuthi kubona abantu abademonstrate labo laloba kodwa benganjani bengakhuluma amagama abo kodwa labo bayakusupporta.
Igama ngingu-Rabson Nqwale, ngiyakusekela mpela utshengisela kwe-MDC kodwa ngiyazi ukuthi vele angeke kulethe inguquko ngoba eZimbabwe kudala kutshengiselwa kodwa kungabi nenguquko. Khona ikuzama nje ngoba vele bathi indoda ifizamile. Nise Johannesburg.
Salubonani umkhokheli moyo okhulumayo ngilela lonke baseZimbabwe laba ka-Studio 7. Ngithi ngiqale ngomongameli wethu mina ngibona ku-right makuthi ekhuthaza abantu ekhuthaza namasosha kungumsebenzi wakho kodwa yenze njalo kodwa-ke usuka khohlwe ukuthi kumele akhontrolele plus control ayenze amaphoyisa angenele labo phela babantu abayenza kuthengiswe ifuel ezitradeni into ze-black market kanje.
Wena Mthuli, this is directed to Mthuli Ncube. Mthuli Ncube is a failure. He ran down his bank wabaleka lezimali zabantu. Now waniwa ukuthi abe ngu-finance minister yena yohleleka Thurani ibank, iBabken Bank. Ha, clueless Mthuli Ncube ulanhloni. Just resign, resign, resign. You are a professor of hardships. Ufake abantu bonke kathe si people sebe mentally sick because of you Mthuli Ncube. God ukukhangela. Amen.
Salibonani basakazi be-Studio 7. Okhulumayo KK Ncube. Siyalibingelela sibili lonke ngendlela elisebenza ngayo. Siyabonga kakhulu ukusethulela indaba zeqiniso. Sokuyibona phela umsakazi sesikholelwa kiwo njalo. Ngahle ngikukhuthaze nje ukuthi abantu bakhe labe siphila ngaphandle kwelizwe. Ngicela nje ukuthi asisebenzele ngama-groups, senze ama-project ukuncedisa izabelo zakithi. Ngoba nakho phela uhulumende engenamali, xa sikalinda uhulumende mpela, hayi isimo singaba sibi kakhulu. asihlanganeni sibe nama groups ama project kwenziwe amadamu kwenziwe ama klinika kwenziwe lesikolo phela mina ngikhulumayo KK Ncube ngisakhamuzi sasizivalongo ukhuluma nje thina sesisebenzile sibe sesiqede iclassroom block eyodwa esecondary sacela secondary kuhulumeni okwamanje nje sesiqede iblock eyodwa sesilanda ama toilet ongawuthi sakubona kubalulekile ukuthi hayi sizenzele ngoba basingasilinda uhulumeni kuzosithatha isikhathi njalo uhulumeni ubonakala ngathi ayakala imali sekuqhaya amadolo so yike ngathi ngikhuthaze nje abantu bakithi abasebenza bangaphandle kwelizwe ukuthi hayi asisebenzeni indlela sincedise umphakathi wakithi ukuze izinto zingasiwomeli kakhulu.
Ibivuka njani basakazi be-studio 7? Hayi igama ngeke ngisho kwamanje kodwa akutshengisela kurayithi betshengisele labo be-opposition party hayi sibukazi uma ngakuhle amashobhu lapha sithwele nzima izinto zakhona kuqisa deyini.
Siyabonga kakhulu ke. Nxa ufisa ukusithumezela umlayezelo wakho usithumezele WhatsApp kunombolo ethi 011-202-465-0318. Sithe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umtshayeli wendizamtshina ebithwele abantu abangamakhulu amabili namajumi amathathu lantathu kwele Russia utshayelwa ihlombe lokuthi wenelise ukumisa indizamtshina emasimini kulandela ungahambi kwayo kahle emoyeni. Akufanga njalo akulimalanga muntu aze ayimise emasimini duzane ledorobho leMoscow. Umthethondaba uthi uhulumende kamongameli Donald Trump kumele unike abantwana bokuza abavalelwe emngceleni welizwe ukudla, amanzi lokunye okufunekalayo. Labanye abantu abathukuthele okumangalisayo ngokuvalelwa kwenduna uKhayisa Ndweni kwetheswa icala lokubambisana labanye abantu ukuthi babhidlize umngcele womuzi wendoda eyathola ikhosikazi layo lisemacansini lesinye isakhamuzi. UNdweni watoniswa icala leli wathatha isinqumo sokuthi ikhosikazi likambele liye laywa kibo ngokubanjwa qhaka lisemacansini lomunye umuntu. Ake sizwe ke umqondo obanzi Magonya incwethi kwezamasiko esintu exoxa ngodaba lolu.
Kulusizi kakhulu ukuthi induna uKhayisa izifica isikusimo lesi ekuso sona lamhlanje. Ngecala nje elingelamswane kubuhlungu kakhulu ukuthi induna ehloniphekayo njengoKhayisa iyephathwa okwesigcapha. Kabuhlungu kangaka ngento engelamsebenzi siyakubona nje kusobala ukuthi lokho kwenzakalayo ayisomthetho kuphela osetshenziswayo enduneni uKhayisa. Zikhona eziziguqumadevu kupolitics ezizona ezilwa laye uKhayisa yizwe esezimvalela
emphakathini manje kutshoni kolokhu nxaza ukhangele sizokuthiwa abantu sibili ngani bathukuthele ngalokho.
Abantu balelungelo lokuthukuthela sibili ngoba into le abenziwa induna yesizwe into abayenza uKhayisa labo abantu bakhe uKhayisa enhlambaba loyo khona phana nxa besizwe ukuthi induna yabo iphathwa kabuhlungu kanje yizikliwi zombangazwe ezizwe ezimlwisayo khona phana kungakuhle ukuthi abantu behlokome into le bengayivumeli ukuthi iyephambili ngoba singakuvumeli ukuthi okwinto lokhu kuye phambili. Lamhla bakwenze kuKhayisa, kusasa bakwenza kini, kusasa bekwenze kuwe Dube. Ngenxa yokuthi kasihambisani labo embonweni kwezombusazwe. Akusicala ukuthi sibe nembono ehlukileyo mayelana ngezombusazwe. Okulicala ukuthi nxa sile mbono ehlukileyo kwezombusazwe, bese sisindlela nolunya njengakhona ukuba kwenza uKhayisa. Akulunganga lokuyana. Ngakho ke abantu balelungele ukuthi kabasukume lapha abakhona, kabahlokome. Nxa kumele ukuthi ipakwe, ayipakwe. UKhayisa khulula.
Ye, siyabona ukuthi uKhayisa sibili lapha wayesilwa ngodaba lwentaba zinduna. Wayesithi sokungena abantu abangaziwa lokuthi bavela ngaphi. Kwabuya njalo lolu daba lukaMoyi uDumiso Dabengwa, kanye walibambe esidukwini sibili. Kuze buya khonokho-ke okwenzakala esigabeni sakhe ukuthi kulo mama wayesenza ukuganga. Pho ke nxa sukuhlanganisa konke khonokho ubona zani pho kuyathiwani njengoba ke abantu bengani kungana kubaphatule
ngambe mfoka Dube njengoba sisazi sonke ukuthi umama lo waganga waletha indoda emzini wabanye abantu wazobanjwa akula nto embi eyenziwa induna nxa bathi kabuyele kibo ayelaywa bese bemphendulisa kabakibo kodwa silayiwe ngoba wenza ihlazo esigabeni umama lwane kodwa indlela asebephendukela ngayo induna ukuthi idilize uthango ngokudilize uthango sokumele ukuthi umuntu ayevalelwe lake lakuzwa ngaphi ukuthi umuntu udilize uthango wayejele wayesokisini uthango hayi nokunuka santungwana kusobala nje
Pho-ke uza kubamba njani bangamvalela-ke kuyahamba njani kona
ngeyami ngowami umbono kunje mfokamvelasi ngibona sengathi badinga ukuthi induna igwejwe inikwe esithi thina i-custodial sentence angisakhumbuli kahle ukuthi nxa uyinduna ungaphiwa i-custodial sentence kule effect inganani ebuduneni bakho ngibona ngani ngesinye sezizathu ezingadala ukuthi ubuduna bakho ubususwe kuwe
umnumzana Ngqondobanzi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu sixoxe laye esebhilithane okwamanje sike sikhangele okwenzakala kwele Melika Ilizwe le-Israel selivimbe amalunga edala le-Congress akubandla lama-Democrats ukuthi bengethekeleli ilizwe leli ngenxa yokuthi bahlala belichodoza. Lokhu kulandela okwethulwe ngumongameli Donald Trump othi u-Ilham Omar no-Rashida Tlaib akumelanga bangene kulelo lizwe. Ababili laba bekumele bethekelele ilizwe le-Israel lamadolobho ambalwa e-West Bank. Isikhulumeli sakwele Israel sithi sizavimba ukuthi ababili laba bangangeni kulelo lizwe. Usolumlomo wedalele House of Representatives, unkosikazi Nancy Pelosi uthi okwenziwe nguTrump kuveza inzondo emangalisayo njalo lokungahloniphi amalunga edale leCongress akhethwa ngoZulu. U-Omar uthi kumele angavinjwa ngumuntu ukuthi ethekelele amazwe atshiyeneyo. Ababili laba basanda kuthethiswa nguTrump owathi ngabalithandi ilizwe le-Israel njalo babedlelana lamalecatsha akwele-Palestine. Baya kuphikisa lokhu.
Ye, lokho-ke ngokwenzakala eMelika. Sike sikhangele-ke ukuthi abantu bathini khonapha-ke kuFacebook singakalitshayeli phela umculo. Silabantu abaningi sibili abangenileyo namhlanje. UBethuel Mathabisa Ncube, kuzobuya uMaziya Chongwe, unomagugu Ntombi Ngwenya, uKhethiwe Ncube, uHlamelo Ngwenya, uKhuluza SD Ncube, bonke bathi uvuka njani Mthembo. Kuzobuya njalo noVasco Moyo, uJD uDube, uthi livuka njani baba Dube, lozulu wonke, ngibingelele abafowethu eKezi. Yes, siyakuzwa kuhle. Kuzobuya-ke uTaiman Moyo, Lobeke Chitoro, labo bathi sikhona khonapha esitikini. Kuzobuya loGeorge Moyo, bakhuluma lapha-ke ukuthi kuhamba njani. UTaiman Moyo uthi siyalibingelela lonke kumsakazo ukutshengisela akuqhubekele phambili umhlaba wonke ubone ukuthi ilizwe leZimbabwe aliphathwanga ngemfanelo Mandla Gama uthi kanti udlame soluvela ngaphi Khethiwe Bhebhe la uthi ngikhona baba Dube uGeorge Moyo uthi uvuka njani Dube emazweni mvuke kahle kunjani khona ngapha eBritain fowethu okwamanje-ke wothi silitshayele-ke umculo Umnandi ke umculo esikugqibela namhla ingoma zikaThemba Maseko ohlabela phela ingoma zokholo lwesiKristu yeah
Kuyena ngithanda ukubonga abazali bami abangikhulisileyo bangikhulisile esandleni esihle esandleni sikaNkulunkulu ngikhule ngisazi ukuthi umntana kaNkulunkulu kanti ke kuyangithokozisa futhi khona lokho nxa ukuthi abazali bami besaphila engifisa ukuthi ngibajabulise njalo ngibathokozise benzele okuhle kakhulu nxa ukuthi bayisipho kimi ngiyisipho kubo ngiyafisa ukubonga kakhulu ngidumise ngiswele ukuthi ngababonga ngani kodwa kasi ngifisa ukuthi uNkulunkulu ngabe yanginikeza amandla ukuthi ngikwazi ukwathokozisa besaphila. Kanti ke ngibonge abalandeli bami abangiqinisayo benginikeza amandla bengikhulise njalo bengisupporta kikho konke. Ngibonge i-church engikhonza ngikuyo i-branch engikhonza ngikuyo Soweto Colony branch. Ngibonge abafundisi bami abaphathi bami abangamukeleyo ngokukhulu ukuzithoba nokuzehlisa. Bese ngibonga umfundisi wami uThomas Gumbo indlela angiphethe ngayo nendlela angamukele ngayo nendlela angigqugquzela ngayo nendlela angikhulisa ngayo. Ngiyafisela uNkulunkulu ukuthi ngabe emnikeza amandla ngingaphela amandla kukho konke. Bese ngibonga nomama Rathi Dube umama ongenzela ama t-shirt, umama ongikhulisayo, umama onginikeza amandla, ongigqugquzela nakho kukho konke ukuthi khula mfana. Nxa ukuthi sifisa ukuzokubukela, sifisa ukubona usuvela kwezinye indawo. Ngiyabonga kakhulu bona laba bantu ngegama leNkosi. Amen. Kanti kubalandeli sithi kuzothola iphone number yami ithi yona 074 71 38 293. WhatsApp uyangithola kule number, ngiyatholakala sonke isikhathi kuyona le number. Kanti ma usendaweni yaseSoweto, eZola, eJohannesburg, Tembisa, kuCosmos, endaweni ezinjalo, ngiyakulethela iCD la okhona.
Lisele ukuthi uzonjani ke umculo kaThemba Maseko singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ezigugela namhlanje. Amapolisa athi asevimbe okusemthethweni ukutshengisela okuzakwenziwa namhla libandla le-MDC. Ibandla le-ZANU-PF lithi akuncedi lutho ukuthi abantu batshengisele emgoqweni. UZulu uzonde okumangalisayo ngokuvalelwa kwenduna uNhlanhla Mazwi Kayisa Ntweni e-Cameraman Prison. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Olivalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube.